Loba nje iBraille ingafinyelelwa kwezinye indawo lapho abaphila khona abakhubazekileyo emehlweni, bathi bakhangelele uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukubona ukuthi amalungelo abo ayalondolozwa, ikakhulu lonyaka ilizwe lilungiselela ukhetho. Unkosikazi Andrea Ngwenya omela abakhubazekileyo eMathebeleland South uthi iBraille iqakathekile ekuvoteni ngoba kungafezeka ilungelo labo lokuvota bekhululekile.
Mina njengomuntu okhubazeke ngokungaboni emehlweni, iBraille yiyo indlela yami engibala ngayo, engibhala ngayo. So kuqakatheke kakhulu ukuthi information yonke eyabisenzakala elizweni lemhlabeni jikelele lami ngiyifinyelele. So long iyabe ibhalwe ngendlela engenelisa ukuthi ngizibalele ngizwisise ngayo. Ngoba nxa iyabe ibhalwe ngendlela engasoze ngizwisise, kuzaba nzima ukuthi ngithole umuntu ongangibalela. Ngiyakuthakazelela kakhulu ukuthi ungaba leBraille ngizazibalela sengingedwa, ukuthi uthi lami ngiyabe sengisenelisa ukuthi njengomuntu ongaboniyo lami ngibe independent okokuthi ngiyazibalela ngedwa, ngizivotele kakuhle ungela munye umuntu oseceleni wazothi ngivotele bani.
Umbono kaMangwenya usekelwe ngumnumzana John Jemwa okhubazekileyo emehlweni ongusomabhizimusi engubo yenja.
Ayilanga leli kufanele vele silikhangele ngamehlo onke ngengqondo zethu zonke eziyi-5, because ilanga leli liyasikhumbuza ukuqalisa kwekufunda kwabantu abangaboni kuhle kumbe abangaboniyo njengami, basisebenzisa iBraille. Mina ngiyafisela ukuthi kube ngeBraille ukwenzela ukuthi singancediswi sifanane ngabanye ukuvota kwethu, kufanane ngabanye ukuthi umuntu engizamukhetha ibe i-secret yami, kungabe into ezawaziwa ngamunye ukuthi uJema ukhethe ubani.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Juliet Phiri uthi kuqakathekile ukugcwalisa ilungelo labakhubazekileyo endlebeni lemehlweni.
And sibona liqhakathile singazi ngoba ni technology le too much ebantwini abagogekileyo abaphila ngokugogeka, nti so asikwasi singayithemba kangakanani ukuze sifike kwasi kuzoba lusizo phakathi komphakathi, kumbeni sithi siyazisiza kanti sizibisele emuva. So sicela mbeni lingasichazela sixasibele kufundiswa, sifundiswe sikuzwisise, because izigogo asihlala lazo siphila lazo phakathi kwesigaba sethu.
USenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo edale lePhalamende uthi ukhangelele ukuba uhulumende ahlele iBraille Authority of Zimbabwe ukuze lokhetho oluzayo lusebenzise iBraille.
Braille into eqhakathekele kakhulu emntwini ongaboniyo emehlweni. And kalua isifiso sami bengifisa ukuthi uhulumende abe le Braille Authority. Ayistablishe iBraille Authority eZimbabwe lapho kwenzela ukuthi ibe standardized, abantu ama-specialists wonke akwanise ukuthi abe engena kuma-refresher courses and kube njalo ekuvoteni. Besifisa ukuthi kube le-title voting, kwenza ukuthi umuntu ongaboniyo ekwanise ukuthi evote yedwa independently. IBraille vele yiyo eyenza ukuthi umuntu ongaboniyo abe le-independence. Ama digital technology ingabuya, but i-primary nasingayi-Braille.
Isiphathamandla se-commission ebona ngezokhetho ezweni koBulawayo, iZimbabwe Electoral Commission, esingathandanga ukubethwa ngegama sithi bona njenge-commission bebengakaziswa ngokusebenza kweBraille kukhetho oluzayo. Usuku lweBraille lunanzwa minyaka yonke ngelanga lesine kuzibandlela emhlabeni jikelele. Ngolwabakhubazekileyo emehlweni balusebenzisa ukubala lokubhala. Lolu suku lwaba khona ngemva komkhankaso kaMoyi uLois Braille weFrance, owazalwa mhlaka 4 zibandlela 1809, wakhubazeka emehlweni eleminyaka emithathu. Abe-Gyros Jiri Association efundisa abakhubazeke emizimbeni ngendlela ezehlukeneyo bachaze ukuba lokhe befundisa abakhubazeke emehlweni ukubala lokubhala iBraille. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.